indaba yokuthi irandi kayisayinqubela i-Iceland into entsha vele unyaka wathi suphela ngapha eHarare sikhona ababili sebengasathatha amarandi ngoba bathi bona lo babengaze bawathathe abasuzakwanisa ukuthi bafike bawasebenzise ezitolo nje abanye ezinye izitolo nje bayathatha nje ukuthi abayebelokhu bekhonona.
Nxa sikhangele manje umnotho welizwe i-economy kuyihlasela njani lokho okwenzakalayo ngodaba lwamarandi?
Singathi lamagqamba amabili angaafektha into le. Laba singathi ama-cross-border traders labana abahamba besiyathenga izinto e-South Africa babe bemingcono ngoba imali yabo yaba izakubaningi abayintshitshayo kahle. Kodwa ungaze ukhangele ama-accounts yelizwe singathi khona ama-trade accounts i-budget i-trade deficit yakhona iyabe lokhu ikhula ngoba lezimali eziningi eziphumayo abantu bebambukuyazithenga ngale iy'mpahla ezichiphileyo amagrosa achiphileyo kusho ukuthi vele ama-factory angapha abantu balungisa izinto ngapha ezokugqoka kumbe ezokudla baye belenkinga ngoba ezivela ngale ziyabe zichiphile. Uma ngunda besithi kungcono nxa besebenzisa imali yakhona ukuthenga imitshina kodwa vele ma imali elithenga ngayo ikhiphile imali yonke iyabe lokhu iphuma ekhaya.
Abanye ngabathi bona okwenzakalayo lokhu sokuhle kwatshengisa ukubana idola leZimbabwe lingaphenduka ikakhulu nxa sikhangele ama-bond coins ukuthi yiwo angathi lidola leZimbabwe. Ungathi nona lo?
Ukuphenduka kwedola leZimbabwe akwenziwa ukuthi imali eyangale ngaphandle iyabisiwa. Okwenza ukuthi idola liphenduke iya ngokuthi ama-industry angapha asebenza kanjani. Ngoba nxa vele kungela industry iyabe iyinkinga yakhona kuphela amadola engaze aphenduke. Abantu baye bewantshintsha nje khona fanele i-roadport bethatha amarandi besiyathenga akukhuculi lutho. Kufanele kube lezinto ezimbili eziqakathekileyo. I-industry ingathi iphaphame and kube le bank, i-reserve bank eziphathayo engathatha ama-political decision. Angiboni ukuthi ukuwa kwerand ukugenxwa kwerand lokusebenziswa kwama-bond coins kungasitshengisela ukuthi idola liyaphenduka ngoba umumo wakhona kawukakhangelisisi kusho ukuthi ungaphendukisa idola.
Asikho okungapha amandla abathi lona idola liphendukele eZimbabwe?
Ye, liqiniso ngoba singathi ama-pro-local currency ama-lobbyists akhona baye beqakathekisa into yokuthi i-USA liyabe lokhu liqina kuza kwenza ukuthi abantu abangapha abalidingayo babe belokhu beliswela ngoba ungathi ungananzelela ama-figures e-inflation kube le-deflation engathi yi-minus 2 kutho ukuthi izinto asathengeki nxa into zingathengwa abantu abalungisa impahla ngapha yokudla abathengelwa imiholo yakhona la kayikwanisa ukuthi itshintshe